U-Addington Mpofu, osakhulayo okubandla le-ZANU-PF kobulawayo, uthi kuningi okuza kwenzakala ngo-2025.
So sisiya ku-2025, it's a good time weyokuthi ukhokhelwa yi-experience naleyi obelayo ku-2024. Ubusukhangela ngelinye ilihlo, ngelihlo elibanzi. And elikhokhelwa i-experience naleyana ka-2024. And as young people, we are optimistic because it's a renewed hope. Sesilethemba lokholo lokubekezela okuriniweyo okutsha, you know, kubhustiwe kahle.
Kodwa u-Eric Gono, owake waba kudale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change, ngomunye wabathi akusoze kube nenguquko kwezonotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2025.
Akukhangele kathesi akula ma-opportunities for abasakhulayo, akula misebenzi, akula industry. And i-government eZimbabwe nxa sikhangele ibhajethi ka-2025 ayikhombisi imizamo kahulumende ekubana ivule ama-opportunities for kwabontanga. Lokhu kutho ukuthi ontanga bazaphelela kuma-drugs, ontanga bazaphelela ekubeni ngama-street kid, ontanga especially abesifazane sizababona sesabaningi emgwaqweni bethengisa imizimba.
Uthi abasakhulayo kumele bezilwele ukwenzela ukuthi bephile ngcono eZimbabwe.
Kusezandleni zabontanga ukuthi bazayekela i-government ibaphilisa ngalindlela, kumbe bazathatha imizamo lawo abazayibona eyenziwa ngamanye amazwe, eyenziwa abontanga ngamanye amazwe. Sibona bona lapha e-Kenya bayefostile i-government yaziyazama ukulungisisa, siyababona be-Mozambique labo bayaziveza ukuthi abajabulile ngendlela i-government e-operate ngayo. So singazi ukuthi abalapha ekhaya bazoyenzani, but nxa ngabe bengayenzanga lutho, impilo yabo ibhekane lobunyama obukhulu kakhulu.
Ingcweti ezimeleyo ebona ngezabatsha, unkosikazi Mavis Sibanda, uthi abatsha kumele bezithuthukise.
Intsha yiyo ikakhulu ethi esikhuthazana layo, bengameleli ukuqhatshwa, abaqhathe labo bebe ngabaqhathe, befunde ukwenza amabhizinisi. Mina lokho kuyangithokozisa ngoba kutho ukuthi intsha isisiya phambili, isifuna ukuqhubeka ngomsebenzi. Ngathi xa sesiyahlala phansi, abantu bethu bazazigcina ngoba besebekwanisa ukuzisebenza. Amabhizinisi wonke akhona emhlabeni aqalwa ngabanye abantu, kanti kwehlulani ukuthi umntanami aqale umsebenzi nalokho.
Osakhulayo ohlala eHarare olebhizimusi lokuthunga, u-Immaculate Kwashira, uyakusekela lokhu.
Ma ungawa njengomuntu kumele usukume uzithintithe, it's not the end of your life. And I've learned ukuthi ku-business kumele ulungiselele ubunzima and kumele uqine ube liqhawe. Ma ubunzima bubuya bhekana labo ngqo, udinge ama-solutions. Yes, it's normal as omama ukuthi siyathwala imithwalo eminingi. So ma ukuthi umuntu ongumama ezimisele, there is nothing that can stop him.
Akwaziwa ukuba kuza kuba lenguquko kumbe hatshi eZimbabwe okuza kwenza abatsha bezithuthukise ngomnyaka ka-2025. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.